izolo ntambama inhlanganiso yebhazi yethulela umbiko encwadini kahulumende ekwethula iziqondiso zakhe e-Government Gazette, okutsho ukuthi sokungumthetho ukuthi abemsakazo babhadale ngedola leMelika. Umbiko okhutshwe ngabebhazi uveza ukuba imisakazo edinga imali lo ama-commercial stations asezabhadala $2,900 ngomnyaka, bebhadale $5,800 kuminyaka elithumi, njalo bebhadale $2,000 esikhwameni sebhazi. Imisakazo yezigaba izabhadala $400 ukuphiwa imvume yokusakaza, ibhadale $800 okweminyaka engamathumi, ibhadale $30 okwenyanga. Lokhu kwethuse abemisakazo eminingi, ikakhulu ezimeleyo, ngoba besithi inzuzo abayithola kumbiko yokuthengisa ama-advertisements ibhadalwa ngedola leZimbabwe. Abemisakazo kaZulu eyaziwa ngokuthiwa ngama-community radio stations bathi limali izaphazamisa ukusebenza kwabo, ngoba bevele bengavunyelwa ukuthola inzuzo yama-advertisements kumthetho owe-Broadcasting Services Act. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zinkwevu uthi imali leyi kayihambelani lomnotho welizwe.
Imali lezi ngathi zikhuphukile kancane. Sikhangele izigaba lemisakazo engelamali, umkhonomi ovele usincweba abahlali. Sesikhangele ukuthi ma uhulumente efaka yena izimali lezi, imbadalo lezi ngamadubula awaseMelika, ngibona ngani kuyancweba mbita, kuyancindezela intuthuko yama-community ekusukumeni kwayo. Ngoba sikhangele ukuthi elizweni ngivele thina imali esebenzayo yimali yama-RDGs.
Uqhubeke esithi uhulumende kumele akhangelisise udaba lolu, ngoba phansi kwemithetho yelizwe usebenza imali yakuleli hatshi idola leMelika.
IMelika le itholwa ngabalutshwana. Akho ezigabeni lapho sangatholi ukuthi balutshwana bangathanda ukuthi basize i-community radio zethu ukuthi kubhadale izimali lezi. Ngibona ngani nangako uqhubekile nje kungama-RTGS wona lawo, ngaphandle nohulumende yena esithi usangafaka ingxenye, kumbe nxa ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingavunyelwa ukuthi zifake ingxenye yemali le usizeni yama-community radio, lesingathi khona ngama-subsidies. Ngaleyo ndlela siyazi ukuthi kule-broadcasting fund, so ngathi nayo yona yiyo esebenzayo ukuthi ibhadale izimali lezi.
Lokhu kusekele ngumnumzana Zenzo Ncube owayebayethe FM, yona esebenza esiqintini sematobo esabelweni semathebeleni South.
Ngathi ngikhuluma ngomthetho ofakwe nguhulumende amalanga amalutshwana adlulileyo ukuthi i-community radio stations kumele zibhadale malini, ngibona imali ezifunwa nguhulumende kuma-community radio stations zinengi kakhulu. Indleko ezifunwa i-community radio stations ukuthi kwanise ukusakaza ziphezulu kakhulu. Njengesilinganiso, over a 10-year period, phezulu kweminyaka elitshumi, i-community radio station kumele ibhadale uhulumende imali engange-$8,000 kungama regulatory fees, imali ebhadalwa inhlanganiso ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe esebenza ngaphansi kukahulumende eyiyo enika ama-license. Kube njalo kulama-frequency fees, imali ezibhadalwa inkampani ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe njalo, mbona ngani le-transmedia ngoba yiyo rana ama-frequencies lawo.
Umnumzana Biden Ndlovu owethu wasumbuka community radio ebhinga uthi kumele uhulumende akhangelisise lolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-radio ethu wasumbuka lapha ebhinga sithi kuzaba nzima kakhulu ukuthi sikhwanise naleyo i-US ukuthi sibhadale ngayo, ngoba ama-community radio station lawa afandingwa ngama-communities. Ama-community asoze ayithole i-US. Imali abangayithola kuphela abantu be-community i-RTGS, and i-RTGS kuyabe kumele siyitshintshe ukwenzela ukuthi ibe yi-user, ngoba lathi lingama-radio asivunyelwa ukuthi sisebenze lama-organizations aphandle kwelizwe.
Umthetho we-Broadcasting Services Act awuvumeli imisakazo yezigaba ukuthola imali kwamanye amazwe, usithi lokhu kungenzakala imisakazo le ingagcina izingenelwa umsebenzi wayo ngabantu bakwamanye amazwe. Imisakazo le inceda kakhulu abantu abasemaphandleni, kakhulu labo abangenandlela zokuthola imbiko ku-internet ngenxa yendaba ezifana lokusulakala kwamagagasi awe-internet nemali yokuthenga idatha ngimele 2007 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.